iqiniso sibili kakhulu okukhulunywa uNick Mangwana ukuthi laba bayibo asebenikwe umsebenzi ukuthi baqhube umsebenzi wokukhangela udaba lwegugawundi balufikise ebantwini. Sebenikiwe konke okufaneleyo ukuthi baqale umsebenzi. Ngiyananzelela ukuthi kube workshop ebekhona koBulawayo induction ebekhona be-induction abanati bezabe babayesinze umsebenzi koBulawayo izinduna nama-rapporteurs. Abazathi abayibo balaqhuba umsebenzi. Sebeqedile uhlelo lolokade belubamba belokusungula ukuthi bangawubamba njani bazawubamba njani umsebenzi lo. Okunjalo ukuthi sebelindele ukuthi bangene ebantwini. Sikhuluma nje sinje ngemva kwekhefu abengena ebantwini besiyasungula lo msebenzi abayibo sebewunikiwe uhulumende.
Kodwa abanye babagawule bathi uhulumende akaluphathanga kuhle lolu daba ngakho kasoze aphume lempumela ekhangelelwe nguZulu weMandebeleni onguye owaphathwa kubi ngumbhuqazo wegugrawundi.
Engingakutsho Nkomo, ngiyawuhlonipha umbono wabo. Umbono yonke Nkomo iyahlonitshwa imihlobo imbono yabantu. Imele ihlonitshwe njalo ilalelwe. Ngiyangithande nje isitho esinye siyasitsho okuthiwa khona ukukhuluma kwabantu kulilizwe likaNkulunkulu. Ngokunjalo asithini thina abantu banembono ethile yiyo phela. Kodwa-ke masingathi thina hhayi izaphunza le kodwa-ke nimithi. Kodwa asithini thina asindleni sibone ukuthi kathi inkomo le njengoba imithi izakhipha amakhahla kumbe izakhipha ito lelilodwa. Asindleleni kodwa futhi sithi izaphunza ingakaze izale inyoni imithi hhayi sabese sisambalisile. Asibanikele ithuba laba sebenikwe lowo msebenzi yiyo phela. Ngalokhoza abantu basibona ngaso elingayisilo leli elingeliqhutshwa ngayo umsebenzi lo ngiyananzelela yiyo phela akulanto enkomo vele e-perfect akulamuntu ongayibumba into e-perfect engathiwa ebantwini lokuthi wonke 100% bavumelana nayo kodwa-ke okwakatosi asibanikela ithuba labasebenikiwe umsebenzi bawethule umsebenzi lo ukuthi baqhule umsebenzi sibone ukuthi baphuma le-product engafunwa ngabantu engathandwa ngabantu yini kumbe hhathi kodwa nxa beqhube kuhle lapho abantu bevuma ukuthi abantu laba into evele ebantwini le bayihambe kuhle kumbe nxa ingahambanga kuhle betho njalo ukuthi hhayi lokho kuhakambanga kuhle bese besitsho labo umbono yabo ukuthi bekade bekusola nje bazezokhambise ukuthi umsebenzi bakulethe kube sobala ebantwini.
Abanye bathi okuqakathekileyo okumele uhulumende akwenze kuqala ikuvuma ukuthi waphambanisa. Abesengena ke ebantwini bese kuyahlawulwa abantu ababulawelwa izihlobo labangane kanye lalabo abadilizelwa impahla zabo. Ungathini ngalo mbono?
Kungaba njalo ekuboneni kwabantu ukuthi okungakuqala yikuqala ukuxolisa kodwa ukhumbule phela mabankulu ukuthi umnonda kwakuqhuba lolu hlelo umqalo onguye uhosi ngaleso sikhathi nguye umlandi esifaka kuye ukuthi yena nayo yena engakahambi nguye ayemele xolise.